So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe ke leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, indodana ka owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe.
Okungijabulisayo entweni ekhulumileyo ukuthi akayali akakuphikisi ukuthi ontaka bezamphiwefu babedlakela.
Lanxa ibandla leZANU-PF likulandula ukuthi amalunga alo yiwo abangele udlakela kobulawayo izolo emhlanganweni wekomiti yedwale lephalamende, abatshayiweyo bathi ngempela batshaywe ngabalandeli bebandla elibusayo.
Odlulele ephambili uPresident wakhuluma ngendaba zelizwe lapha akhulume kakhulu ngenhlalo yabantu athe ayimanga kuhle kwezomkhonomi abantu.
Ibandla leMDCT lithi liyasola kakhulu udlakela lwezombusazwe olwenziwa elizweni.
Uzathola ukuthi kona abantu asebebenefita kubeam program lana kayiseyibo abantu adumele ukuthi ngabe yibo abathola lolu ncedo. Sokuthola bona abantu avele bebevele bethola.
Uhulumende uthi uzaqhubeka ngohlelo lwebeam ephathisa abantwana abaswelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana ka owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengulwa umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu 13. Kodwa usiqokoqela ungaziwayo ukuthi ungaphi utshele uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 ngocingo ukuthi uqanjelwa amanga ngudade wabo osebenza lezitha zakhe loyise. Lanxa ibandla leZANU-PF likulandula ukuthi amalunga alo yiwo abangele udlakela kobulawayo izolo emhlanganweni wekomiti yephalamende ebona ngezabatsha, abatshayiweyo bathi ngempela batshaywe ngabasekeli bebandla elibusayo. Ikomiti le yona ebikhokhelwa ngumnumzana Omega Sibanda iqhubela umhlangano ngenjongo yokuzwa imbono kaZulu mayelana ngokuvuselelwa kohlelo lweNational Youth Service. Abatsha bacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU-PF bachithela umhlangano ngokutshaya abanye balabo abethule imbono yabo besithi kabafuni lolu hlelo luvuselelwe. Uhlelo lolu lulembali yokusetshenziswa nguhulumende ukulolonga ontanga abalodlakela abaziwa ngokuthi ngama-green bomber abasuka besetshenziswe iZANU-PF ukutshaya abantu ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi kungamanga ukuthi abebandla lakhe yibo abadale lolu dlakela. Uthe njalo abatshayiweyo ngabebandla lakhe. Kodwa abatshayiweyo uMnumzana Eric Gono uyakulandula lokhu uthi njalo abamtshayileyo bagoqela amalunga eZANU-PF awaziyo.
Okungijabulisayo entweni ekhulumileyo ukuthi akayali akakuphikisi ukuthi ontaka bezamphiwef babedlakela. So he's actually admitting to that, although he's saying they don't have monopoly over it. Kulisizi kakhulu ukuthi ngesikhathi ikomiti leyi ibuya ikhuluma ngokuthi bafuna ukulondoloza ontanga lokukhulisa ontanga ukuthi abasakhulayo babe patriotic to Zimbabwe, iZANU-PF eliyilibandla elibusayo lifuna wenza lokho ngodlame. Lokho kwenza ukuthi kusikhumbuze kakhulu i-youth service eya introduced ngo-2001 indlela ababephatha ngayo abantu. Okuyikho okwenza ukuthi siyale thina njengabasakhulayo ukuthi uhlelo lolu luphenduke. Ngoba namhlanje sibone qobo lwalo uhlelo lolu njengoba lwalo kuthwa phambilini uhlelo lolu lwalethela kuphela ukuzohlukumeza umphakathi. So akusimangalisi kuveza nje izamphezi njengoba libandla leropa njengoba sishuba.
Kodwa nxa ngimthola kuhle lapha uMugwadi Mnumzana Gono uthi abantu abatshayiweyo ngabe bandla lakhe eleZANU PF. Ulilunga leZANU PF?
Angisondelani leZANU PF ngisho kancane. Njalo abalandeli leZANU PF yibo abaqale udlame behlasela labo kade bekhuluma besala ukuthi lolu hlelo liye phambili. Njalo into elusizi kakhulu yikuthi uNumzana Mhlonishwa ubaba oke Omega Sanda okunguye kade ekhokhela likomithi okunguye kade ngiso sokuhlalo kulowo mhlangano uhlulekile ukubamisa ontanga bebandla lakhe sebephenduke ibhova sebefuna ukubulala abantu ecele nezitulo efuna ukutshaya abantu ngezitulo bebachayela ukuveza imbono yabo engahambisani lokuphenduka kwama-Green Bomb.
Alo-ke ngumnumzana Eric Gono ongomunye wabatshaywe balimala kobulawayo izolo kudlakela luqhamuka emhlanganweni wekomiti yedale lephalamende ebidinga imbono kaZulu. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora usesole kakhulu izehlakalo zodlakela elizweni eziphathelane lezombusazwe njalo uthi kufanele abantu bekhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba ePress Club kobulawayo izolo ntambama, uMonzora uphinde wathi ibandla lakhe lizakwazisa ngelanga lomhlangano wokukhetha inkokheli oyiCongress lingaqedisa uhlelo lokwakha ingatsha zalo i-restructuring. Uphinde wasola indlala esesigabeni seMathebeleland wathi kusobala ukuthi ziyabandlululwa izigaba zeMathebeleland kulezinye indawo zelizwe. Okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube.
Umongameli webandla lethu leMDC ubaba uDouglas Monzora namhlanje uhlangane labonozindaba kobulawayo ePress Club endaweni yabonozindaba eseRoyal Hotel ukuze ethule kabanzi ngezindaba ezisebandleni njalo ethule kabanzi ngemizamo eyenziwa libandla lethu ekulwiseni ukuthi inhlala kahle yabantwana beZimbabwe ibe ngcono kakhulu kulalokhu eyikhona. Esakhuluma ngokwebandla lethu wethule ikakhulu akade kulindwe ngabaningi okumayelana lokhongolose wethu ukuthi sizamenza nini. Wethulile ukuthi kulokhu kusaqediswa izigaba ezikuma provinces ngokuthi azikagcwalisisi ngokweneleyo ngezizathu thizeni eziningi-ningi. Kuza kuthi nxa sokuphelile lokho kungatholakala ukuthi sezenele kuhlalwe phansi i-National Council ivume ukuthi ama-provinces asenele. Kube yilapho ke upresident ngokomthetho webandla leMDC angakwanisa khona ukuthi atsho ukuthi iNational Congress iza kuba nini. Ngokutsho lokho kuyabe sokuvula isikhathi sokunominata kumbe sokuqoka labo abazancintisa kuzihlalo kusukela kuye upresident kusehla kusiya phansi. Kubeke sobala ke ukuthi hayi iCongress yethu thina nxa siyenza kuzavulekela wonke umuntu ukuthi abe yisiphi isihlalo abe eqokelwe ukuthi abe yiso sona kumbe asifisayo kusiya ngokweconstitution yephata. Akula muntu ovinjiweyo, akula muntu okuthiwa kumelanga ayenze thizeni nxa ukuthi ufisa ukuthi abe ngokhethwayo. odlulele phambili kupresident wakhuluma ngendaba zelizwe lapha akhulume kakhulu ngokuhlala ngenhlalo yabantu athe ayimanga kuhle kwezomkhonomi abantu badla imbuya ngoluthi eZimbabwe kabalamsebenzi umkhonomi wethu ukhanya ulenhlabathi sibili uzinkobe ezilenhlabathi kwabaningi ngakho ubalisile ukuthi izinqumo zethu zomkhonomi ziyabe zisithini nxa singaba ngugovernment njengoba sikhangela lokhetho luka 2023 nje ubuye wakhuluma njalo ngodaba lwama human rights wakhuluma njalo ngodaba lomsindo ona lokanya osusiba khona sisiya ekhethweni egcizelela ukuthi akumelanga ukuthi kube lodlakela nxa kuyiwa ekhethweni akumelanga ukuthi sikhanye sibuyela emuva eminyakeni esisuke kiyo ukhulume njalo ngendlala isikakhulu esigabeni seMatabeleland North leMatabeleland and South athe isimo sokudla esingathi i-food security ayimanga kuhle kulaba bantu uhulumende kumele abananzelele ukuthi uyabadingela lonke uncedo angabenzela lona kusiya kusivuno esilandelayo ngoba ekuhlolisiseni kwe-party ngenhlolisi
Alo ke ngumnumzana Witness Dube esikhulumela isebandla le-MTCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare Uhulumende uthi uzimisele ukuqhubekela phambili ngohlelo lokuphathisa abantwana besikolo abaswelayo olu Basic Education Assistance Module kumbe iBIM. Uthi lo nyaka luzasiza abantwana abayizigidi lengxenye 1.5 million njalo ulethemba lokuthi lolu hlelo luzaqhela ngeminyaka elandelayo. Ngaphandle kokunceda ngokuhlawulela abantwana imbadalo yesikolo, uhlelo lweBIM soluthengela abantwana lokunye okufanayo, okufunakalayo ezikolo, okuhlanganisela amabhuku lokokubhalisa. UGaynor Gumede weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dennis Sinyolo, ingcwethi yezemfundo njalo engumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Education International Africa.
Uhlelo lweBIM lubaluleke kakhulu ekuphathiseni abantwana abasuka ezimulini eziswelayo. Ngakho inyathelo elithenjiswa nguhulumende ukuncedisa ukubhadalela abantwana i-fees baphinde babadingele konke okufunekayo njengama-uniform, izingwalo lokunye okunjalo njalo. Kubalulekile kumele uhulumende akufeze lokho.
Lesi yisithembiso esikhulu esivela kuhulumende. Ubona uhulumende weZimbabwe engakwenelisa yini khonokho?
Angakwenelisa. Uhulumende uma ezimisele. Uhlupho lukhona ukuthi owakhathesi uhulumende weZimbabwe kabeli imali eneleyo kwezemfundo. Uma sikhangela kucubungula okwenziwe inhlanganiso ye-UNICEF, kukhanya ukuba iZimbabwe ifaka 13% kuphela kwezemfundo. Kodwa isivumelwano esikhona ngaphansi kwenhlanganiso yezizwe ezibambene United Nations, kumbe singathi thina i-UNESCO, yi-20% isilinganiso esiphansi. IZimbabwe-ke iyehluleka ukuthi okwakhathesi ifake leyo 20% kwezemfundo, 13% kulo mehluko omkhulu kakhulu. Kumele ukuthi iZimbabwe yabele imali eyeneleyo kwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana bonke lababalisi bathole usekelo, ababalisi bathole iholo. Ngakho-ke ngamafitshane, yebo uhulumende angakwenza uma engengeza imali efakwa kwezemfundo. Okwakhathesi leyo mali incane kakhulu.
Okunye okukhulunywa nguhulumende uthi usefuna futhi ukubuyela kusithembiso esenziwa ngo-1980 ilizwe likhululeka eleZimbabwe ukuthi kumele kube lemfundo engelambadalo. Uthini-ke ngohlelo lonolo, Baba Sinyolo?
Ngamafitshane, luhlelo oluhle olunganceda abantwana ikakhulu kulaba abasuke ezimulini eziswelayo. Uma lusungulwe kuhle, ngigcizelela ukuthi kumele lusungulwe kuhle, luqakathekile, luzasiza bonke abantu abaswelayo ukuba labo bathole imfundo, ngoba phela imfundo ngumaqaba. Ngaphandle kwemfundo akula kuthuthuka elizweni.
Alo ke ngumnumzana Dennis Sinyolo, ingcwethi yezemfundo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Education International Africa. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sibuye saxoxa lomunye wamalunga eCentral Committee yedalele yebandla leZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma, obencoma ukwenziwa nguhulumende mayelana loncedo alupha abantwana abavela emulini eziswelayo. Khe sizwe ingxoxo yakhe loGaynor Gumede weStudio 7.
uhlelo olwebhimu luhlelo osolulesikhathi lukhona olwabiswa nguhulumende ngitsho langemuva kusiseyisikhathi sikamongameli wadlulayo ubaba uRobert Gabriel Mugabe lwaluvele lukhona lolu hlelo uhulumende kathesi useluphakamisa lusiya phambili efika lasezizingeni esokuba abafundi bancediswe langempahla zokufunda okunjengawo amabhuku kumbe nxa usenza ama-practical kumbe imitshina kumbe into zokulimisa ukuthi kona izifundo zabo zibe zisiba zilula lokho kubuya futhi kuvela ekuthini uhulumende wathembisa ngesikhathi ubaba uMnangagwa ekhankasa ukungena ubana bazayenza ubana izifundo zabantu abantwana zibe zitholakala kalula njalo mahara so kubuya kuyi-stage by stage okwento kwangkhona
Mnumzana Chuma abanye abantwana bayaswela khona ukuthi bathole uncedo lolo olwebhimu Ungathi uhlupho lwakhona lungaphi?
Uhlupho esilalo kakhulu emahlelweni lebhimu lutholakala ezikolo kumbe kulaba esibathi ngamalozini amakomiti awezikolo arani izikolo amakomiti abazali lawana abayiwo abasuka bekhethe abantu okumele bebe kumbe sithi abafundi okumele bebe yibo ababhenefitha kubhimu program. Uzathola ukuthi kona abantu asebebhenefitha kubhimu program lana kayiseyibo abantu adumele ukuthi ngabe yibo abathola lolu ncedo. Sokuthola bona abantu avele bevele bethola labana kade bengatholi ngenxa yokuthi abazimuntu njalo bakhatshana bagcina sebehlehlele eceleni kugcina sokusiba le abuse kolapha okuyinto okumele ikhangelisiswe naleyana kusukele bazalini kusiya abaphathi bezikolo lohulumende yena ngokwakhe kubanjaniswe kani kuhle njalo ukuthi ona kucubungule kuhle kubana ngubani omele akuthole njalo omele akuthole kanjani ukwenzela ukuthi kona ama most deserving cases abe yiwo awatholayo uhulumende vele kubudget uhlelo lebhimu lukhona nxa kusenziwa ama vote ngesikhathi se budget eParliament iyafakwa ivote yeeducation egoqela ibhimu so akula banga ongathi uhulumende angayehluleka ukugcwalisa uhlelo lelo olwebhimu ngoba yinto evele ikhona ku-national budget
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma omunye wemalunga edalele Central Committee yebandla lezano PF obeqoqa icingweni le Studio 7 ekobulawayo Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo Iphepha ndaba lakwele South Africa ele Times Live lelo daba lokuthi lanxa ibhanga le VBS Mutual Bank lithole imvumo yokuthatha impahla kalowo wayengumongameli welizwe umnumzana Jacob Zuma ngenxa yesikweledi leli bhanga lisoze lenelise ukuhluthuna indlu yakhe eyenkandla. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli weleBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi nguye ozavula umbukiso wezokulima we-Harare Agricultural Show ngokusemthethweni ngolwesihlanu. Okwamanje sekulitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibanani ngingeke ngibe mude ngithi ngiphawule nje ngendaba yabantu bakithi eZimbabwe kuthiwa sebeqotho eSouth Africa eSouth Africa saqala kubuya kudala kakhulu ngicabanga ukuthi into yama ZEP permit la into ka 2009 12 years back but eSouth Africa obaba baqala kubuya ngama early 60s bebuya vele behlala la without ama ZEP la so ambona ukuthi ama ZEP into engasi affecta kakhulu ngoba into eqale ngo 2009 all these years vele besiphila lapha eSouth Africa singalawo la ama ZEP kodwa besiphila so mina ngakwela mi side angiboni inkingi into engaba lutshintsho noma luzaba khona utshintsho yebo kodwa ambona ukuza kwalutshintsho olutheni ngoba it's only lento yenzeke ngo 2009 kodwa vele yonke leminyaka besiphila lapha eSouth Africa besinana problems siziphilela nje without la ama ZEP so akhona awakho impilo vele izoqhubeka nje bavele iqhubeka ngowabumbono lo ngiyabonga
hey bantu siyabonga lapho ekstudio 7 linjani lonke makhaya
ekhaya thina siphilile hila nje siphila nzima sinzima lapha ngenxa lombuso lo hey mina ngithanda ukubuza kanti indaba ka lo Masaraure lo iphele njani ka Obadiah Masaraure uloke phandleni lundoda owajejina bephandle bengabotshwanga osikhala bephakathi labanye indaba yenyalsimi kanti kuhamba njani kanti lapha hey madoda azisukumeni ngobuningi bethu asukumeni ngobuningi bethu izinto ezinjengazona lezi after 2023 asifisi kuzibona asifuni kuzibona mani asivoteleni yellow movement phambili ngeyellow movement umfana kangeni kufana nele Zambia abantu kade sisebegijimele Zambia bayayelatshwa khona bathi hayi lizwe yeyikumnandi mani umkhomana apinda hayi lati sithe Zimbabwe mani nxa singangenelwa ngumfana abantu bonke begijimele kwelakithi njengakudala bezoyelatshwa bezofuna usizo kungaba kahle njani leli lizwe lihle lilento zonke kodwa liswele kuphela abakhokheli odrayiva abarayidi lasike besisukeni ngobuningi sirejiste ukuvota abantu ikakhulontanga thina ama-youth hambeni siyerejiste ukuvota sivotele iyellow movement sibele kusasa yethu labantwana enhle ngiyabonga
Studio 7 yeyi sadubeka kanti amalokozele waridayo ngabo bani amaphosti lawo thina abanyawetha lwabali lifube lokho libukwa Studio 7 leza akwela nto enziwa kuhle lapho izani lapho isithwalise nzima nalisupportana nogawule lochuma kali bafakela nochuma la fakana amanye abantu bakhona abantu bezana abacabanga ngcono kulogawule lochuma ake lifake abanye abantu lizwe ukuthi abanye abantu abezana ubona bathini akula muntu vele osayifuna izana ngoba ilizwa kulalutho ngayibi right vele izana ngaye liyabuya nalizorekhoda lizoprodcaster leyo Studio 7 lapho ekhali ngabe la balibulala la akusetshe laba kufuna thina amaqhawe vele salwa labo kudala izana vele akulanto enhle engayenza kwabo MRP siyabona bancedisa eze pressure group ba right but i-part engawinisa abantu ukuthi abantu bafanele ukugqila yazokukhona i-CCC kuphela MRP hayi just good as a pressure group but awindawo lokho sibonge kodwa lani liyazama lisegange elinjalo but nxa libona ngathi into ziright lokho elisithi alihlange elihlanga ukuthi uyanila lizobona ukuthi kuyafiwa njani labo uyanila ekhaya khona
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli hayi kodwa abantu be-CCC badlula zisengwa straight kodwa bona ma behleli becabanga babona sengathi uchamise ngafaka wathi wakhona yi-president eZimbabwe khona bona ma becabanga u-Ndebele babona ngathi uchamisa kungathiwa yi-president eZimbabwe ngekwelinye ilanga nini noma uchamise ngawina noma engekawine kuyafanana ngeke abe yi-president eZimbabwe so abantu be-CCC abayeke ukudukisa umhlaba bethi bona mhlawumbe kubavotelwe ikudlala ngesikhathi ukuvotelana ne-CCC ukuvotela i-CCC ikudlala ngesikhathi ngoba noma uchamise ngawina angeke abe yi-president eZimbabwe angeke kwafa kwenzakala kona lokho so vele thina si-MRP sijabule kakhulu ngoba thina sifuna ukuphuma kuyiZimbabwe sifuna ukuphuma kuyiZimbabwe ya sizimele thina sodwa i-CCC yadlula zisengwa lizobona li kam 2023 lizobona
ningelele emsakazweni ningelele labalaleli mina nombuzo wodwa nje engubhekise kuZANU PF ukuthi ngicela ukubuza ukuthi iZANU PF makuyiwa kuma election ibachayelana abantu ibabophelana abantu ibavulalelana abantu makuthi i-election bayakwazi ukuthi vini isisekelo sombuso sithi kumele kube le-court ibe khona i-election ngoba intando yeningi phela la ababeyibanga lo Ian Smith so manje njengamanje mabengasafuni kube le-election bechaya abantu bebulala abantu yini bengaveli beyivale i-election ngidangele ngoba ngizoba thi lapha ebuleli uThokozane Khuphe bese bemvalele bese bemalela ukuthi ahambe ngale bayachaywa abantu khona ngale egogwe kwachaywa abantu abaningi kakhulu ukhetho lungaphikhona lwathi soludlula ukhetho iZANU PF sihalalise lithi winile inqobo lokhetho unqoba kanjani ukhetho kade usilwa labantu babulala abantu bachaya so into ekhona le iZANU PF benje ngathi ngicela umbuzo ukuthi mayekhona ongangiphendula lapho ukuthi i-election yini noma bafuna ukuthi behlukumeze abantu gama le election
Lawo ke ngamazwi yenu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sicela ke balaleli lisithumele imlayezelo emfitshane, lingadlulisi i-2 minutes. I-1 minute iyo esikhangeleleyo, kodwa ke lingakhuluma ke lifikise ku-1.5 kumbe 2 minutes, lingayenzi kube kude njalo lingathuki. Siyabonga. Kwezemelika, owayengumongameli wele Russia umnumzana Mikhail Gorbachev ubhubhe izolo esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba munwe munye 91. UGorbachev waqeda ukufuthelana kwelizwe lakhe lamanye amazwe angentshonalanga ikakhulu elemelika. Wasungula umkhankaso wokuzibusa kwezigaba zakwele Soviet Union, okwabangela ukutshabalala kwesizwe se-Soviet Union kwaba yiRussia lezinye iziqephu zamazwe. Ngenxa yalokho wathola isicoco sokuletha ukuthula emhlabeni ese-Nobel Peace Prize. Ukuhlaziya imbali yakhe sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Nga ungakhangela uGorbachev kwaba libizo lika president weRussia odumileyo kakhulu, ikakhulu ngemva kumbe phambili laphakathi la ngemva kwalokho kubizwa kuthiwa yi-Cold War, ukulwisana okwakukhona phakathi kwe-West le-East, ngoba amazwe la ayevele esuke nge-World War II. Kwase kusithi ngemva kwalokho kwase kuqhamuka-ke ukuzondana, kumbe ngithi mina ukuzama ukulwisana ngamandla ukuthi i-East ekhokhelwa yi-Soviet Union, le-West ekhokhelwa yi-United States of America, nguphi olamandla phakathi kwabo bobabili. Kwahamba-ke kwaze kwafika esigabeni sokuthi kukhandwe lezi zikhali ezinkulu okuthiwa ngama-nuclear la. So kwakungathi kuzaphindwa kulwiwe. Ngaso kulwiwa, sokulwiwa ngazo lezi zikhali zama-nuclear. UGorbachev waba nguye-ke khonapho owaqamula lokho okuthiwa yi-Cold War ukuthi kube ngcono, ngoba wasuka wangathi kuba lokukhuluma phakathi kwakhe lo president uReagan. So-ke uReagan wasemthatha-ke esemisa laphana esesithi, Gorbachev, qamula umduli lo. Yikho-ke waseqamula-ke yena umduli. Wasekukhanya ngathi amandla angapha e-America ukwedlula e-Soviet Union. So la ekwenza khona mbona ngathi, angikhumbuli kuhle, mbona ngathi i-economy yakhe yayisingathi iyawa iba phansi. So kumele ukuthi abe lobudlelwano lamanye amazwe.
Yena uGorbachev nxa sikhangele imbali yakhe lezwekazi le-Afrika yayinjani?
Thina i-age group yethu esasimele ukuthi sibe sempini empi yenkululeko phakathi kwe-West, i-British colony e-Rhodesia by then. Sasisazi yena uGorbachev njengomuntu olwalathi, ongathi umilathi, ikakhulu thina abezaphu esasisilwa sikulolu hlangothi lwezaphu sibhesti eZambia. Wancedisa kakhulu ukuthi kutrainwa abantu kubuye ngapha yiko abantu bethu abaningi batraina lalo mfana lo uPutin. UPutin esesengumfana, uGorbachev esengupresident. So waba ngumuntu oncedisa kakhulu kwezombangazwe ukuthi sithole izikhali, sithole i-training, sithole izinto zonke ezinjalo.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha esigabeni se-Texas. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba. Indodana ka wayengumsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko Siqokoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lolamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.